Umthe ke lika sibalo kukhulu ebhanga lesizwe uDr. Jasmine Speaker uthi ibhanga lesizwe lilemali engangezigidi phose ezingamakhulu amane zamadola $381 million zokubolekisa uZulu ofuna ukusungula amabhizimusi. Izigidi ezilitshumi lanhlanu yale imali kumele kuphiwe abesifazane abafuna ukusungula noma ukuthuthukisa amabhizimusi abo, kodwa iningi labomama kulo mhlubulo lidla amabhanga amaningi afuna izinto eziningi andubana bakwelediswe okudala ukuthi bagcine besehluleka ukuzithola. Bekhuluma edolobheni leGwanda ekusungulweni kwezifundo zamabhizimusi egoqo luhlangothi lwebhanga lesizwe olwe-Homelink, omama bacele uDr. Speaker ukuthi ayenze kube lula ukuthi omama bathole imali yokweboleka. UNkosazana Sthembinkosi nathi omunye wabomama osanda kusungula ibhizimusi uthi kunzima ukufinyelela lezi mali.
Amaloni ayakhulunywa ukuthi akhona awe-reverse bank, but nxa usufuna ukuyithola the extra loan i-process yangkhona iyadina, so sasibhethe ugcina u-give up along the process. It's not easy for women to access and okuningi ukuthi kumele uyeharare.
Omunye ovumelane laye ngunkosazana Lungile Masuku othi ngempela kulula kwabesifazana ukufinyelela ukweboleka lezi mali.
Ungakhangela kafuna ku-collateral security into ezinjalo, so kwenza kube nzima vele njengabomama, ngoba omama abala ama-properties vele ayabe sebizweni la, so ngibona ngani yi-challenge ezaba khona. Of course bangaze basifundise bathini, kodwa nxa kungela maloni esizathola
uDr. Speaker uthi bazekhokhisana labamabhanga ukuze kube lula ukuthola lezi zimali, njalo ukhuthaze omama bezansi emandebeleni ukuthi basukumele phezulu.
Yes, we are aware of those problems. It's a new program.
Induku elibhekane lazo ekutholeni lezi mali siyazazi. Lolu luhlelo olutsha sizaqhubekela phambili sixoxisane ngalapho okulohlupho ukuze iloba ngubani ayitholele imali. Omama beGwanda, lithuba lethu leli. Singakhuthala singasweli umuntu, asisukumeyeni phezulu sikuqedeni ubuyanga.
UNkosazana Duduzile Masilela, omunye ophatheke kulezi zifundo zamabhizimusi, uthi unethemba lokuthi lolu hlelo alusoze lwaba yize njengezinye inhlelo zikahulumende.
Lapha ingane ngile sikolo khona sijwayele ukuweza vele amafigazi ngokuthikazatheze khona ku-government, but when it comes to ground imali yakhona asiyiboni.
Ngaphandle kwemali zabomama kule mali ezizaboleka abakumsebenzi wokwemba igolide, abaphila lobugoga, abatsha abathenga impahla bethengisa, abalimayo kanye labafundi abangenelisi ukubhadalela indleko yokufunda emakolitshini. Labo abafuna ukuboleka lezi mali bakhuthazwa ukuba bahambe ema-ofisini awe-Homelink aseduzane labo. Omama bafika ekhulu baqala izifundo zamabhizimusi zeviki yonke eziqhutshwa ngabaqeqeshi bekolitshini eleHarare Institute of Technology, njalo lezi zifundo zizaqhubekela phambili kusiyafika umgqibelo kuthi labo abaphumeleleyo baphiwe izicoco. Ngingu-Albert Ncube, owendaba ze-Studio 7 eMajawandeni, eGwanda.